Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Umhlangano lo sinikeze abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties, lamanye ama stakeholders. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane ukuthi election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and safe. Njalo ingabe lodlame abantu bakwazi amalungelo wabo.
Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission baqhube umhlangano kobulawayo namhlanje ukujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula.
Bathi amavenyu lawo esethethwe ngamanye ama-political parties sesithume inhloli zethu sabona ukuthi akula party ethi sibhuke phambi kwethu amavenyu lawo.
Amapholisa abekwanqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo emibili egokhwe ngolwesine. Umongameli Joseph Biden weMelika usezwekazi le-Europe emhlanganweni we-NATO omayelana lokuhlenga ele-Ukraine elizweni elizivikela empini yokuhlaselwa ngele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission besebenzelana labo manyano we-European Union labe Raoul Wallenberg Institute namhlanje baqoqe umhlangano kobulawayo lamabandla ezombusazwe lomphakathi labenhlanganiso ezizimeleyo. Lo mhlangano obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula bavumelana ukuba kungabi lo yedwa kobulawayo ozaphatheka udlakela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Human Rights Commission, uDokotela Dorothy Moyo, ukuthaza ukuqhutshwa kokhetho oluhlonipha amalungelo oluntu.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties, lamanye ama stakeholders abe elama roles ayehlukeneyo ku election ka 2023. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane imbono yokuthi election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and safe. Njalo ingabe lodlame abantu bakwazi amalungelo wabo ngesikhathi so hayi udlakela asikuvumeli ukuthi lwenzakale ngesikhathi sama-election ngoba i-constitution iclear ukuthi ama-elections kumele abe held in an environment e-free from violence.
Unkosikazi Gurai Makumbe, umqondisi wezikhubeko eZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesireceive ama-cases ka 2023 is 438 okwakhathesi, and then my election related complaints sile 61 amaningi angikhona ngawe-food aid le into asama-agricultural inputs abantu abanikwayo.
Unkosikazi Pretty Kwadzikwa, umsekeli wezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngobulawayo, uthi sebenengwalo zokufundisa ngokhetho ezeBraille.
Sesile-Braille ye-VE ukuthi laba abalimeleyo benelisa ukuthi bezenzele ukuzibalela bazwisise ngakho konke okuyabe kufunakala.
Amabandla ezombusazwe angene umhlangano walamhlanje bawamukele ngemibono ehlukeneyo. Unkosikazi Helen Ziriva, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uncome umhlangano walamuhla.
Umhlangano muhle kakhulu, but i-problem ekhona ngeyokuthi umhlangano uyaba khona yonke into sifundiswe but akula implement ezinto ezabe sezenzakala lalezi esiyabe sizizwa emhlanganweni ziyabe zichene kachana ngalokho okuyabe kuku ground khona lokho konke okwenzakalayo akula maqiniso even i-voter education yangkhona alibathola abantu abantu babezihambela lehila ukuthi bafundisene abantu ku ground abantu abalalwazi ngindaba ye voter education
ilunga le Politburo kuzano PF umnumzana Elfas Mashaba yena uthi ujabulele uhlelo olwe braille
ngilungilo lawo abantu abangabona ukuthi I think kufuzile ngalesi sikhathi njengelizwe sibe sesifikile kuleso sigaba ukuthi labo bekwanisa ukuthi bevotelwe ngoba kusisikhathi umuntu yathi ngicela ukuyavotelwa encediswa omunye umuntu engasafaki lo muntu amfunayo
umnumzana Darlington Moyo obona ukuqoqa inhlelo kobulawayo kubandla le National Constitution National Assembly upha umbono wakhe
umhlangano alright usifundise ukuthi kumele kube ama free elections kungabe lokungcindezelana abantu kumele befundiswe ngama human rights ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuvota free and fair kungelo kuyethelana lokho
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda kungalesi sizathu abezimbabwe human rights commission besithi baqoqe umhlangano wanamhlanje ukuba bakhuthaze inkokheli zamabandla ombusazwe uzulu inkokheli zomdabu ukuba bengaphatheki kudlakela ngomgqibelo odluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe omkhulu owerally ukukhankasela ukudinga usekelo kukhetho emagunje laye ukhuthaze uzulu ukuba engaphatheki ukudlakela nimele umsakazo westudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa abikwa esenqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo embili eGwaqwe Central leGwaqwe Kambunyoni ngolesine ngoba esinye esithi kuleminye njalo imbuthano ngalelo langa okuzabangela ukuthi engenelisi ukulondoloza ukuthula. Lokhu kuza ngemva kwencwadi elotshwe lugatsha lamapolisa olubona ngeziphathelane lokhetho luxwayisa abanye babo ukuthi bengavimbeli mahlana amabandla aphikisayo ukuqhuba imihlangano yawo ngoba kuzabangela ukuthi ukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo kuthiwe belungakhululekanga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi incwadi le ayithulwanga ngokusemthethweni njalo basadingisisa ukuthi ngubani wabangela lokhu. Utshele iStudio 7 lamhla ukuthi kakemukeli umbiko ngokuzintshwa komhlangano weGwaqwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwingxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Nabantu abangathembekanga izolo lokhu bakhuphe ingwaliba zamapolisa betshengisa ukuyangeka besithi bona abantu ama-political parties kawabe lemvumo yokuhlangana bakhankase njengoba kuyisikhathi sama-election. Sesisizwa ukuthi eGwaqwe balise amarabethu amabili thina sifuna angu-4. Bathi bona amavenyu lawo ethi sethethwe ngamanye ama-political parties angaqanjwa ngegama. Sesithumeka inhloni zethu nama-structure ethu sabona ukuthi akula party ethi sibhuke phambi kwethu amavenyu lawo. Izinto ezenzelwa International Gallery, izinto ezenzelwa abantu bakhatshana ama-United Nations, lama organization afanana le-AU, le-SADC ukuthi hayi iZANU-PF sisenza izinto ezilungileyo phambi kwama-election kwenzela ukuthi bangahlukumeza abantu labana bafike bavume bathi ama-election enzwa kuhle. Badinga ubufakazi bamanga bona besazi ukuthi bazahlala benqabela abanye abantu lamabandla ezepolitics ukuthi bakhankase. kuba nzima ngenxa yokuthi izanu lamapolisa sokusobala ukuthi izimbila zantabanye ngenxa yokuthi bephula iconstitution yeZimbabwe, bephule Electoral Act, bephule iSADC Guardians of Free and Fair Elections, bazenzela umathanda ngoba bona bayesaba ukuthi bavule amasango afana nayo esithi Free and Fair Campaign. Kutshengisa ukuthi bona bazimisele ukuthi basebenze bodwa, bakhankase bodwa ngesizathu sokuthi bayesaba ujaha le-CCC, ngoba sebebonile ukuthi i-CCC singenile emakhaya lapho babesithi yi-ZANU-PF strongholds, emtoko, eMount Darwin, eBinga, leko lakoGudu, ngathi izinto zizo indawo yonke baphonga ukuthi chethe 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 si umfana kangeni.
Ibandla lakho lizathatha nyathelo bani ngalolu daba?
Sizabe lokhu sikhankasa singameleli ukwenza amarali. Amarali siyabe siwenza, kodwa khathesi sesilama-strategy amatsha engasoze sitshele abantu ukuthi sikhampena njani, ngoba bangaphinda bayevala imilindi yethu, ngoba ngabantu abathukileyo abasebesenza njengenkukhu eqinye ikhanda ebephonga upapazela lapha lalapha. Ngesikhiwa sithi they are panicking because they are scared of the young man advocate Nelson Chamisa. Lebandla labantu i-Citizens Coalition for Change, people say, hayi lingalahli themba, abantu laba vele sebedliwe, abasafunwa ngabantu, sebephonga uzama amacinga lobucili ukuzama ukuvalela abantu besebenzisa amaphoyisa, basebenzise amakhothi, basebenzise ifazi. Hathi konke lokhu kuyize ngoba ibhiza seliphumile esitebeleni, sokusale nje ukuthi siyevota sinqobele abantu, ngoba iZimbabwe ngeyabantu bonke jikelele, hayi ACCC kuphela.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukuzwekazile Europe lapho akhulumisana lenkokheli yamazwe yakumenyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO ngokuhlenga ele Ukraine elizivikela empini eyesabekayo eyadalwa ngele Russia. Umhlangano lo uqhutshelwa kwele Uthenia lapho okukhulunywa ngokugoqela ukunikeza ele Ukraine izikhali ezilohlonzi ukunakekela iziphepheli ezivela kulelo lizwe. Lokunye enye inkokheli yamazwe la isola umongameli Biden ofisa ukunika ele Ukraine izikhali zama-cluster bombs abathi zilakho kulimaza lokubulala abantu. Abanye njalo abakubandla likamongameli Biden elama-Democrats bayayisola imizamo le besithi akulunganga ukusebenzisa izikhali lezi. Okwamanje ele-Sweden selivunyelwe ukuba lilunga le-NATO, kusakude ukuba ele Ukraine lingene kumanyano lo ngoba imithetho kayivumeli amazwe lapho okuqhamuke impi ukuba angene kunhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lo mnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
I-NATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3, ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenza anything ingenzeka lapho. Bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele i-Ukraine ama-cluster bombs, kodwa abanye bakhe bangani bayanithikisa kakhulu, ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo labanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe ubona njani khona
ama cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele expect ukuthi azoduka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele-Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba kudaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ngiye ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO.
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi, kodwa sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayethathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo mnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi baphakathi kokubhalisa labo abafisa ukuzobona ukhetho luqhutshwa ama-observers kanye lentatheli izindaba. Lokhu kwenzelwa ekolishini lababalisi ele-Belvedere Teachers Technical Teachers Training College eliseHarare kusukela ngo-8 AM ekuseni bevala ngo-4 PM emini yantambama nsuku zonke. Intatheli izindaba zonke ezidabuka elizweni leza kwamanye amazwe zibikwa zimele zithole imvumo kwabezek eyokuthi zivunyelwe ukungena endaweni zonke zokuvotela ama-polling stations ngesikhathi sokhetho. Abezek bathi ama-observers adabuka ezwekazi le-Africa kuzamela ahlawule amadola alikhulu eMelika, i-$100, abezigodlo ezilabameli eZimbabwe ama-embassy bona bazakhokha amakhulu amathathu amadola $300. Amanye ama-observers adabuka phandle kwe-Africa kuzafanele ahlawule amakhulu amane amadola eMelika i-$400. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe zihlawuliswa amadola alitshumi eMelika i-$10. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe kodwa zisebenzela inhlanganiso zamankampani ezindaba akwamanye amazwe njalo zibhalisile kukhomishini eye Zimbabwe Media Commission zihlawuliswa amadola alikhulu eMelika i-$100. Lalezo ezidabuka ezwekazi le-Africa zilenhlawulo yinye e-$100. Inhlanganiso zezindaba ziyakhonona ukuthi lezo ezibhalisileyo kudala labe Zimbabwe Media Commission kakumelanga ziphinde zibhataliswe ukuthi zeneliswe ukuthapha indaba zokhetho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umanyano wenhlanganiso waba kumsebenzi wokulungisa izimota kwele Melika o-United Auto Workers Labor Union uthi baqalisa inkulumo kuleviki ezokuthi bengezelelwe iholo lamankampani amakhulu alungisa izimota kuleli lizwe. Iningi lamankampani la abikwa esefuna ukugxila kakhulu ekulungiseni izimota ezisebenzisa amandla kagesi. umongameli Ali Bongo Ondimba weLeGabon utshele abasekeli bakhe ngomvulo ukuba uselungele ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa libandla lakhe eleDemocratic Party ukuthi alimele kukhetho oluzaqhutshwa mhlakancwabakazi ziku-26 lonyaka. Umndeni kaBongo usuvuse eLeGabon okweminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu i-55. Abasakhulayo bacatshangelwa ukuba yibo abamemethekisa izehlakalo zodlakela lwezombusazwe elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoNcwabakazi kunyanga ezayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuTobias Mutsengwa esethulela lolu daba eseHarare.
Sekukhamuke udlakela endaweni ezibalisa eMashingo, Hurungwe, Chiretsi lezinye, lapho abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abakhahlameze ababandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abe-CCC bavinjwe ngabakubandla elibusayo lamapholisa bezama ukukhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Amanye amalunga ebandla leli batshaye ngesikhathi beqoqa kumbe besemhlanganweni yabo loZulu. Kulabathi ubudlwangudlwangu lobu bumemethekiswa ngabatsha, kube labanye njalo abathi konke lokhu kwenziwa yilabo abakubandla leZANU-PF kuphela. Okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayo yilo elibangela udlame.
It is not the first time ukuthola ilizwe leZimbabwe liphatheka kudlakela ngesikhathi sokhetho. That's ZANU-PF syndrome. ZANU-PF is equal to violence. Asingeke sakumisa lokho ngoba iviolence iseheadquarter yeZANU-PF iJongwe House.
Okuhlangothi lwabatsha kubandla leCCC uSenzeni Maphosa laye uthi ibandla leZANU-PF yilo elitshotshozela udlakela.
Iviolence sebeyenza ngendlela yokuchatshwa engathi ikusetshenziswa ngabadala kwezobusazwe abaqakathekisa ukunanzelela bona emuli zabo ngaphandle kwababusayo. Sokusenza basebenzise iviolence le ukubamba ngamandla abavoti ukuze bababisele ezikhundleni ngenkani lanxa bengancedisi izigaba. Abasakhulayo baphatha iviolence bese bebhadalwa ngomgano wesithwala lezidakamizwa bakhohlwe inhlupho lesizi abaphakathi kwazo.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF koBulawayo u-Addington Mpofu uyakulandula ukuthi kulodlakela ezweni kanye lokuthi lubangelwa lebandla lakhe.
Elizweni lonke jikelele asisela problem ye-violence, kodwa inkinga enkulu esihlangana layo ngeyabantu abafuna ukuthi kukhanye ngani kule dlame khona kungela dlame. Ngabantu abaphelelwe ngumphako wama-ideas, sebecabanga ukuthi hayi uthi siyenze ngani kulo dlame ikanti alukho. So that is the biggest problem that we are facing.
Unkosazana Barbara Bebe, okhokhela inhlanganiso ebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uthi ukuze ukuphatheka kwabasakhulayo endabeni zodlakela kuphele, kudingakala ukuthi ontanga laba betholiswe imisebenzi.
We need to have ama programs anga empower ama young people ukuthi bakwanise ukuzimela bodwa, bangafiki ezigabeni zokuthi babe desperate, kube labantu abathatha advantage of them bebanika ama resources angacholutho ukuthi benze imisebenzi yabo emibi. I-government isamele ibone ukuthi iya create i-employment for abantu abasha ukwenzela ukuthi babe absorbed in the economy. Benga absorbed in the economy abasoze batholakale besenza izinto ezinjengalezi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi amabandla ezombusazwe lawo alawo umlando wokumisa udlame osoluqhamuke endaweni ezimbalwa eZimbabwe.
Lokhu kuba bethengela utshwala benikwa izimali izano baza belokhu bengena ezimgwaqweni besenza udlame. Asonto engalungisiwa ngesiphangiphangi, kodwa ye bona omongameli abamaqembu abusayo kumbe ancedisayo kukibo ukuthi bakhulume labantu ababulaba lathi abazali ukuthi hatshi udlame ayisondlela yokusebenzisa ukuhuga amavoti.
Kwake kwaqhamuka udlakela lwezombusazwe kusukisela ilizwe lisanda kuthola uzibuse langesikhathi umuyi uMorgan Tsvangirai ephume kukhetho lungamongameli olwaluphindwa ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsengwa.
abenhlanganiso ebona ngeze ngomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele Federation of International Football iFIFA babombe icommittee ezakhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mothasa eyokulawula ezenguqu elizweni kuze kufike unhlangula ngomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba sebevumelene ukuba eZimbabwe lamukelwe kulomanyano osokuza bangela ukuthi leli lizwe liphatheke kumncintiswano yokungena emidlalweni yamazwe omhlaba ye-World Cup eka-2026. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
IFIFA ihle yabe ikomiti yabantu abane ebizwa ngokuthi iFIFA Normalization Committee ezabikhokhelwa ngoke wakhokhela iqembu lenguqu eleDynamos uLincoln Mothasa owake wadlalela iqembu eleHighlanders uSikhumbuzo Ndebele igqweta uNyasha Samandwe lowadlala ibhola labesifazana uRosemary Mukatsa. Unkosikazi Rosemary Mukatsa utshele intatheli izindaba ukuba bazozama ngazo zonke indlela ukuba balungise ubunzima obubhekane lo mdlalo wenguqu kuleli.
Sisebenza ukuthi ibhora lethu eZimbabwe libuyele lapho kade likhona, njengoba ukwazi ukuthi kade sesile almost a year now kungela enye into kade isenzakala ebhoreni. But siyabonga i-government, SRC, i-FIFA, i-CAF, ne-COSAF ukuthi bahlangana babona kulungile ukuthi ibhola leZimbabwe kumele libuyele. Endo yinto enhle kithi thina abantu beZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sisebenze singabantu banye ukuthi ibhola lethu lithuthuke.
Lokhu kusekelwe ngomunye okule committee umnumzana Sikhumbuzo Ndebele.
Nxa uyikhangela indaba leyo ngendlela ebanjwe ngayo kwaba lokuhlukumezana lokungazwanani, but coming to this end sesikhangelisisa on ama-demands abantwana le-responsibility esivunywe i-government le-FIFA kanye le-CAF all together. Abantwana abaningi bebengasela themba.
Umphathintambo wezemidlalo uKesi Coventry uthi inyathelo leli lizakwenza ukuba umdlalo wenguqu uphathwe ngendlela yenhlonipho.
I want to thank FIFA, COSAFA and CAF for being open.
Ngithanda ukubonga iFIFA, iCOSAFA leCAF ngokuzwisisa. Lokhu kakwenzekanga ngosuku olulodwa. Ngithanda ukubabonga ngokusinceda labo. Sifuna usizo kibo.
Umnumzana Zibusiso Moyo omunye wabalandeli benguqu wamukele ngenjabulo ukubuyela kweZimbabwe emidlalweni yamazwe omhlaba.
So that singakwazi ukuthi khona ezibalweni emazweni amaningi ukuthiizalenisa ama-ground kuze sing that sikwanise ukubukela ama-team amanye amazwe oNigeria lakubanye
bani. EleZimbabwe belimise ukudlala inguqu lamanye amazwe ngemva kokudonselana okusuke kwaba khona phakathi kweFIFA leCommission kahulumende eSports and Recreation Commission SRC ngo-2020 ngenxa yokukhipha kwayo inkokheli eyeZimbabwe Football Association ZIFA ekaSouthon kamambo labanye bakhe okwabonwa yiFIFA njengokungenela kwahulumende kwezemidlalo wenguqu kuphambana leziqondiso zokulawula umdlalo lo. Ukukhitshwa kukakamambo yena owayethethiswa inkohlakalo wenza ukuba iZimbabwe ingenelisi ukuphatheka kumdlalo yenguqu emhlabeni wonke jikelele. Ngemva kokuza kweFIFA kuleli ngenyanga ezisanda kwedlula, inhlanganiso yeFIFA icine ivumelane le-SRC ukuba eleZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe omhlaba. Ukukhulumisana lokhu kube phakathi kwe-SRC, i-Confederation of African Football CAF, le-Confederation of Southern African Football COSAFA, okwenze iFIFA yagcina izwisisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lwabasakhulayo lapho untungameli inkomo yabe khangela ukubuya njalo kweZimbabwe emdlalweni yenguqu yamazwe omhlaba eyeFIFA. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.